esethula inkulumo kwabezindaba izolo umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Job Phahla uthe akusadingeka ukuthi izalwane zakwele South Africa zigqonge amamaski. Uthi njenge ziphatha amandla zezempilakahle bakubonile ukuthi inani labahlaselwa yi-coronavirus lalabo abagula bayivalelwa esibhedlela selehlile kakhulu.
What is off the table? It's a compulsory wearing of mask in certain settings.
Ake khosi ngabanjwa ngamandla ukuthi yagqoke imask loba nje abayifunayo sebengazigqokela yona.
Maybe just add to say we would still encourage, especially in indoor settings, feel free to wear a mask.
Uthe labo abafisa ukuqhuba imbuthano sebengabuthana santando kungelandaba lokuthi bangake. Izethekele ezingena kwele South Africa lazo akusadingeki ukuthi ziveze ubufakazi bokuthi zihlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Leli nyathelo likahulumende we-South Africa selemukelwe kakhulu izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Umnumzana Mandla Sibanda uthi yena ubevele engasegqoki imaski.
Abanye sesaba ithola i-COVID sasaphinda saba right, so imaski isagqokelwane. Kuba imaski awuzivikeli wena, uvikela the next person. So what's the point of uvikela umuntu ongafuna ukuvaccinate? Thina sivaccinatile, abanye siyitholile, saphinda sasila, sesi right. Imaski asadingeki lapha.
Kodwa ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Henry Mulife uthi yena lanxa kusitsho ukuthi nguye yedwa ozasala egqoke imaski ilizwe lonke uzaqhubeka egqokile.
Kusesekudela siyakhona. I-COVID isasekhona iyabaqeda abantu. Noma ke izinga le lamanani lingekho kakhulu kangako, kodwa siyezwe indabeni ukuthi kukhona abangaka abashonile, khona abangaka abagulayo. Mina ngisafuna ukuziprotect.
Ngokwezibalo zogatsha lwezempilakahle babheze udlwana kwenkulungwane eyodwa 1050 abahlaselwe yi-coronavirus kumahola angamashumi amabili lane edluleyo 24 hours, kanti kufe abayisikhombisa. Kusenjalo uhulumende ubike ukuthi sekutholakale umuntu wakuqala ohlaselwe umkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa. Ogulayo lo umkhuhlane ngowesilisa oleminyaka engamashumi amathathu. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngemikhuhlane ethelelanwayo e-National Institute for Communicable Diseases, umnumzana Adrian Puren, uthi owesilisalo ohlala edolobheni le-Johannesburg akazange aphume phandle kwelizwe okwenza bacabangele ukuthi lo mkhuhlane uthelelwe ngumuntu osephakathi kwelizwe.
We just need to be aware, and certainly it's important that the contact tracing, both forward and backward contact tracing, takes place in order for us to identify any other individuals that may have been exposed or
kuqakathekile ukuthi sihlole bonke abantu ake axhumana labo ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki ebantwini abanengi.
Either do actually also have the infection, and those be identified, get tested, and go into isolation. I think it's important for us to try and limit as best possible.
Umnumzana Puren uthi lomkhuhlane ovela ezinyamazaneni njalo osusemazweni amaningi okwamanje umemetheka kakhulu kwabesilisa abathandana labesilisa, loba nje ungakhethi imhlobo loba ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Izibonelo zawo zibalisa umvimbano, amaqhubu emzimbeni, lezinye sihambelana leze coronavirus. Uthi okungcono ngalo mkhuhlane ukuthi awubulali abantu njengalokhu okwenziwa i-coronavirus. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.